Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Idala lePalamende selethule isiqondiso sokuthi kumele amalunga edaleleli labaphathintambo bakahulumende baveze inotho yabo. Amabele mahle okumangalisayo endaweni eziningi ezabelweni zeMathabeleland, loba nje amanye esesitsha ngamanzi amanengi. Izakhamizi zeMondolongori ezishabani zidinga uncedo lokuvuselela amahlabathi okwembiwa abathi kungabenza baguqule indlela abaphila ngayo. Induna yembembesi uKhayisa Ndiweni usungula umncintiswano weRoyal Cup Trust okhangelelwe ukuthi uzalondoloza amasiko. Ulive Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Bayabhalisa na abasakhulayo? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, nizaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.